Angithi ngikholela kuhle kubuye abantu abaningi ezopitindaphu ezofakaza lokho isikhalazo zabo etshela laba abazele eHarare. Singatsho ukuthi akusibo bonke abazele eHarare, bakhona abanye abazele khonapha emasekelele.
Kodwa khona kahle kahle kuyini abakulandileyo, njalo liyavuma ukuthi kulokulwisana yini esigabeni senu?
Ye, kukhona okungani kuyakhathaza amalunga ebandla ukukhokheli eprovince.
Ama-factions lawo ngesilungu yiwaphi, njalo kungani kulokudabukana phakathi?
Ama-faction akula ngithi ayi-faction. Into ekhona nje yikuthi abantu bathiyana umbono kugcinwe yini abantu laba asebahamba ebandleni likababa uMontsora abalaba bezelandela umsukezenu ubaba uMontsora kumbe beqotshwe.
Eminye njalo impiko ibisithi umgcini sihlalo uMnumzana Sithole ubesamisiwe okwesikhatshana ukusebenza ebandleni. Liqiniso leli yini, njalo bakhona labanye?
Ubaba uJames Sithole kamiswana umsebenzi lapha eprovince. Into ekhona yikuthi bakhona abakhonona ukuthi ubaba uJames engabe ngumuntu ophuza ukuxotha laba abantu abahamba kuMontsora nakumamumba. Kodwa ikuthiyana kombono akutho ukuthi xa usebecala yikho lokho okucubungulwa abantu laba asebethunywe ku-standing committee yezandla le-MCCLI. Sizabona ekupheleni komsebenzi ukuthi bazaphatha njani endaba.
Sikhuluma nje kuyini asebekufumene, njalo namhla kuyini abade bekwenza?
Umsebenzi wabo yikuthi gabatheli thina bona into babuyelezini ezokuthapha amazwi abasebenzisayo nabe cubungula izindaba babuye le-secretariat yabo ezabibabhalela. Lokho abangabe kuphethe angazayengikutho ngoba ukuthi bekhumelathi bathi behambanisa imisebenzi.
Kodwa baningi yini abacatshangela ukuthi bengabe befuna ukusekela kumbe besiya kubandla elikhokhelwa ngumnumzana Mansoro?
Engibona kungani kuyahlupha ama-formalities kuphela ukuthi benikeze izimali, kungani kuyahlupha ngoba izimali lezi khanya sezananzelele ukuthi kula bantu abanjengako-Meya Mkhulu abazange banyathele ehhovisini besusele isikhathi bekhethe ukuthi bangene ekhansini ngoba ingabe ikhonapho ebantwini abanjengabo-Solomon Mkhulu ukuthi usalilunga lebandla eningi naye. Kungani ukuphazamisa abantu? But bekufunakala phela ukuthi abantu bonke benikeze izimali ngoba umuntu angayele unike incwazi ukuthi abese sitshela amalunga ephathi ukuthi i-fiscal policy yabekwa ngubaba uTsvangirai ukuthi i-fiscal. So abantu bathi hayi umuntu engathengisa hayi kumele anike incwadi ahambe. Besisadinga ukuthi sithole lawo mabizo but ebiphume egcekeni lika-Meya uSolomon. Amanye amabizo lokho sisajubuma.